Kustudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengemthathile izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayela ama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga ayedalela ephalamende eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili, kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe, ikakhulu thina abesifazane. Wayengowesifazana, intatheli zindaba yesifazana liyana elidlabuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ukufiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengestudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli zindaba zesifazane. Sithilela ngokuthula nawani Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke e-Studio 7, belingabantu abaseduzane laduzane, lilobudlelwano obuhle njalo livela katshana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami, ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. Waba umntwana lwana owayelothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi laloba seqedile izifundo waba ledlabuzane liliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe wokuba yintatheli zindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawana.